Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 yesonto mhlaka 7 kumabasa 2024 ngokhiphi stube. Endabeni zethu lamhlanje. Sebelungiselela idola elija kwele Zimbabwe.
Laba bantu ababesendaweni naleyo ababesithelwe umthunzi wenyanga. Ilanga babengasaliboni kahle ngoba inyanga yabe isiphakathi kwelanga lomhlaba.
Kusasa kwele Melika ilanga lizasithwa inyanga kube mnyama chu kwezinye izabelo. Umsakazo weStudio 7 usule minyaka yokusungulwa engamajumi amabili lanye 21. Zalethulela izabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozezwa kulo msakazo. Sebelungiselela idola elija kwele Zimbabwe. Abanye bekhala ngokwethulwa kwemali yohlobo lweZimbabwe currency kumbe izigi. Abakhala kakhulu bathi imali le ilakho kuwa njengamabearers checks lamabhondi. Kuthiwa kulabanye njalo abathi ibhanga leReserve Bank of Zimbabwe lizamile ukulungisa imali ehambelana legolide eligcinwe ebhanga leli. Kukhanya lokhu ukuba imali le izaqala ukusetshenziswa ekupheleni kukamabasa. Sixoxele usomabhizimusi walodumo uMnumzana Japhet Mpofu ngemali yeZimbabwe currency kumbe izig.
Ugavina ubonile igold esilalo ukuthi le imali izaprintwa according yegold esilayo langama US dollar esilayo. So thina as business people sikubona ukuthi kungeke kusiaffecte kangako ngoba imali printwe imali elingana legold esilayo. So okusho ukuthi imali yethu leyi izigi sizaba yibedrock yama currencies wonke lawo esiza wasebenzisa kusiyafika ku-2030. Njalo sikubona ukuthi imali leyi ingeke iyehle from that 1352 ngoba i-reason yabe ingasekho ngoba i-gold liyaqansa or i-US dollar ingawa, kodwa kungeke kube le ndlela yokuthi uhulumende engavuka kusasa sesitshele ukuthi imali leyi isiwile njengale ibhondi ebesilayo. Ikoloko okunye okokuqala. Okwesibili, sibe sesithi liyani imali nxa kuyikuthi lokhu esihamba siyafika ku-2030 sisebenzisa i-foreign currency yonke lesilayo, osokuyikutho ukuthi i-85% ngokutshelwa kwethu ngokutrade ngayo phakathi kwelizwe. Kutho ukuthi ngenye indlela imali yethu thina esabe siyilayo ama-US dollar lanxa lokhu esekuleta kungazange kube le ndlela futhi ezavele ebantwini bebesebeganga besebekhipha ama-US dollar la ngaphandle kwelizwe. Kutho ukuthi kuzanika ichance yokuthi izigi ibilokhu iprintwa kancane kancane uhulumende layizuza i-gold reserves kumbe i-forex reserves kuqansa, ngoba kuyabe kunzima ukuthi ugavena lowo iprinte imali i-gold engalalo. Yiso isibindi sethu esilaso kukho. Okuyikutho ukuthi nxa kuyikuthi kusase zavuketa imali le isiwile, sokumele besichazisile phela kokuthi kanti lokhu kade besitshela khona ukuthi is gold reserve ibanjwe i-US dollar bezokutshintshe njani.
Ye, kodwa kulo manje siyakwazi ukuthi kulabo siphatheleni phela asoze beyijika-jika imali yena le.
So osiphatheleni ke endleleni labade betshintsha babe betshintsha le imali beyitshintsha beyiqhubela bani ngoba leyinye kayisehli ngaphandle kokuthi ukuthi kuyabe sekuleyinye into yabe sisenzakala kubo ngaphakathi ngala ababe sebefuna bona ukuthi bekwenze okungaqondanga. Kodwa nxa sihamba ngendlela eqondileyo lathi sitrade kuhle njengoba sitrade nge-US dollar yethu kungalalutho, asiboni lutho okungenza kokuthi limali ngawa. Njalo kwabe sekuluhlazo kakhulu kuhulumende nxa imali leyo ingavuka ukuthi iyiwile, yona kuthiwa is backed by gold.
Amboni ukuthi usiphatheleni bazaphinda bengene kuyo le ngaphandle kokuthi kube lobunye kule yinye ingqondo engabe isisetshenziswa esesingasaziyo eqondo ukuthi imali le ingaphumeli siya phambili.
Kubonani izahlala yini kumbe uyaphonga ukuthiwa nje yiyo-ke yena leyo elesilinganiso segolide? Kuna phela le mhlabeni onke jikelele isilinganiso segolide intengo yangkhona iyaguquka phela, ilokho intshintshatshintsha lapha awusezokuhluphe khonokho.
Khonokho kuzasibhenefitha kithi ngoba yikho lokho okuzakwenza ukuthi sibuze uhulumende ukuthi imali siyehle njani igolide lingehlanga iyehle njani iamerican idola ingehlanga yikho lapho kathesi ugovernor lowu sezifake phakathi kwenkinga ukuthi sizahlala sibuze ukuthi imali yethu yehla njani wena usithi ibhekwe igolide
akuphosele ukugcina mphofu
iye yikho khona lokhu esikuthembileyo kokuthi lapha kakusela kuqilwe obuzaphinda benzakala njalo siyabe sikwazi ukuthi enye into eyabe sisenzakala ugovernor lowu kutho ukuthi kuyabe sokuleyinye indlela esisuke yena yamphica ekusebenzeni kwakhe ngobe beqalise kuhle njalo sikwazi ukuthi igolide olalo liyimalini lokuzelolayo iyimalini so akulaa ndlela lapha engiyibona engasijikajika ncama zimbabweni sizavuma futhi ukuthi le imali ibuye phansi futhi siyabe singacabangi sonke.
Umnumzana Japhet Mpofu ngusomabhizinisi olima eNyamandlovu njalo ofuya inkomo kuleyo ndawo. Sixoxela esepulazini lakhe eNyamandlovu. Uzasa kwele Melika, umthunzi wenyanga uzasitha ezinye izabelo kwele Melika. Lokhu kubizwa ngokuthi isola eclipse. Ezinye indawo okuzabe kumnyama ju okwesikhatshana zikuqela eTexas, eLittle Rock, Cleveland, Buffalo lezinye kuthi-ke esigodlweni seMelika eWashington DC ilanga lizasithwa kancane. Sebelungiselela usuku lolu endaweni ezijiyeneyo. Kukhanya ngazani ke abantu abaningi sebethengisa amagogolosi lawa okumele bayofake ebusweni. Kodwa ke kuyabe kutheni kusenzakala lokhu. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixhume umnumzana Rafael Moyo, odabuka eZimbabwe ofundisa izifundo ze-mathematics le-geography eJohannesburg kwele-South Africa.
Kwabe ukuthi kule solar eclipse, njengoba sisazi ukuthi inyanga ibhoda around the earth, kuyafika kwesinye isikhathi lapho inyanga khona iyafaka umthunzi ebantwini bomhlaba ukuthi bengasaboni ilanga ngokupheleleyo. Yikho-ke ilanga siyabe sesilibona part of it. Yikho kwenza ukuthi sithi thina i-solar eclipse, laba abantu ababe sendaweni naleyo ababe sithelwe umthunzi wenyanga, ilanga babengasaliboni kahle ngoba inyanga yabe isiphakathi kwelanga lomhlaba. Yikho lokho sithi ilanga lifile ngoba sesilibona part libolile, ilanga labe libolile.
Yes, siyakubona ukuthi ukubola kwelanga lokhu kungani akujayelekanga. Khonokho ke kuyenzakala kusasa, bese kusithi ke okunye okuza kwenzakala ngu-2044. Khanyazana kuyadosa kakhulu lapha eMelika, kodwa lakhona ngapho kwele South Africa leZimbabwe kwakwenzakala. Akusithethi nxa kusenzakala khonokho abantu abethuki pho bathi kumbe umhlaba usudilika kumbe sokunjalo.
Abantu bajwayele ukuthi kakhulu ngoba kudala vele babeshuthi hayi kuhlola into ezinkulu, kungabe kuhlola indlala, kuhlola imikhuhlane, kuhlola into eziningi kakhulu abantu bayethuka. Kulezi nsuku vele ngabona nje ukuthi izulu la iweather yakhona vele yona ayisiyo weather kahle, abantu bayethuka, kuba nezulu eliningi, kuba lomoya omningi, kube lezenzakalo nje izithithipithi eziningi zomhlaba. So abantu uma kusenzakala into ezinjalo vele bayethuka kakhulu, baze bayinhliziyo zabo ziyehle maso kwedlulile. Kodwa khona kuba yilokho abathi khona spectacular ngesilungu, bakujabulela abantu uma bekubhekile. Kodwa i-advice ekhona ukuthi abantu be-advise ukuthi bangakhabheki ilanga, bengalikhangeli ngamehlo, bathenga okungama-binocular, okunye okungama-shades, okunye kwenza ukuthi kungavulali amehlo abo, ngoba i-exposure of ama-eyes to that spectacle ilanga lelo kuyabulala amehlo. Khona vele ilanga ungalikhangela nje uhlale isikhathi ama-seconds ulikhangela kuyabulala amehlo. So people are advised ukuthi hayi bengakhangeli ilanga for a long time ngamehlo, which we call bare eyes. So bazama ukuthenga okunye okuthengisa emashop lapho ukuthi bavale amehlo, bakhangele through khona ukuthi basindise amehlo, abasinde engabi damaged.
Lo ngumnumzana Rafael Moyo odabuka eZimbabwe ofundisa izifundo ze-mathematics le-geography kwele South Africa. Sixoxelaye eseJohannesburg. Umsazo weStudio 7 uthakazelela iminyaka engamajumi amabili lanye 21 okusungulwa kwawo. Kusukela mhla ka-7 Mbabasa kusungulwa umsazo weStudio 7 owawusakaza ingxenye yehola imizuzu engamajumi amabili ngesishona lemizuzu elijumi ngesiNdebele. Kubekela phambili kulethulela indaba ezimqotho ngokwenzakala kwele Zimbabwe. Sibonga inhlanganiso ye-United States Agency for International Development yasisekela ngaleso sikhathi. Abasakazi bakuqala kwakungumoyi uCarol Gombagomba loChampion Chikwetu ababe sethula indaba zesishona. Kuthi ke kucelele esiNdebele kwakuloPresident Jeremiah, Chris Gande loNjabulo Ncube ababesebenza bekwele Zimbabwe. Wathuthuka umsakazo lo ngokuya kwesikhathi kwaze kwafika namhlanje, lapho sosakaza ingxenye yehola ngesishona lenye ingxenye yehola ngesiNdebele. Okwamanje umsakazo lo ulentathela izindaba ezingamajumi amabili lanye 21 emazweni akhulukela ele Zimbabwe, Botswana lakwele South Africa, njalo lezisebenzi ezilichumi lantathu 13 esigodlweni somsakazo we-Voice of America eWashington DC. Okwamanje umhleli wohlelo lwesiNdebele nguPrasidis Jeremiah, kuthi-ke uhlelo lwesishona luphethwe nguBlessing Zulu. Urejoto umqondisi wenhlelo zomsakazo lo, sifisa ukubonga abalandeli bethu bonke abasisekela sonke isikhathi. Songene kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Israel ikhulumisana leHamas ngokubeka phansi izikhali kulandela ukubulawa kwabantu abayisikhombisa akade bethule ukudla kwabalambayo eGaza. Ele Amerika lithi selikhathele ngokwenziwa ngele Israel. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Umnumzana Paul Kagame, umkhokhokeli wakwele Rwanda, uthi umhlaba wonke jikelele kawuzange wenze lutho kubulawa abantu abafika phose isigidi 800,000 kulelo lizwe ngomnyaka ka-1994 kuze kuqhamuke impi yomvukela phakathi kwabohlobo lwama-Tutsi lama-Hutu. Sokule minyaka engamajumi amathathu kwenzakala isehlakalo lesi. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. So isikhathi sezamasiko.
Sigcina amasiko
akwenu.
Ye, kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu, xoxa ngohambo lwakhe nabanye abadabuka esizweni sikamthwakazi kade bekhona ngale phansi kwenduna uDakamelwa. Bakulo mcimbi omkhulu sibili kakhulu. Siyakwamukela kuhlelo Ngwenya, akusitshela ukuthi kuhambe njani njalo belisenzani izolo?
Ngizathanda ukubingelela Dube abasakazi bethu nabalaleli bethu. Engingakutsho ukuthi besihambile impela emcimbini oyisimangaliso lo okunikeza imiklomelo owenziwa okhanya sokuyinto eminyaka yonke inkosi laphana kudakamela oyebuthole babambeni. Hayi, umcimbi uhleleke ngendlela eyisimangaliso. Sibone ukuthi futhi lokho sekugqugquzele abantu abaningi kakhulu ukuthi bazigqaje ngokuyibo. Imangaliso yikubona bonke abantu begqoke imvunulo bebahle bebuyele nje masikweni babudubube ngendlela eyisimangaliso. Abantu beyikuthakazelela leyanto ngendlela eyisimangaliso.
Ye, singathi kutshoni kulokhu nxa sikhangela ke isizwe sikamthwakazi.
Kungenzeka ukuthi sekuyisikhathi ngempela ukuthi isizwe sakwamthwakazi sibuyele ebuyiso baso, njengoba uyabona ukuthi kuyasicacela ukuthi ngitsho le ntsha iyakujabulela ngempela ukuthi kubonakale abantu belangazelela bejabulela ukuthi kuqhutshwe isiko lamasiko abo asendulo.
Ye, bala khonapha ngamaphitshane utsho lokuthi ubonazana imicimbi enje inceda kanganani abantu besigaba sakini khonapho.
Laphana bengingathanda ukuthi lezinye izinduna zithathe indlela le esetshenziswa ngoba kudakamela ziqhubeke zikwenze lokho, ngoba kuyagqugquzela lezakhamizi ukuthi zibumbane zisebenze ndawonye. Njengoba uyabona bekukhuthaza labantu abasebenza kahle emphakathini benikeza imiklomelo, lokhona kuzokhuthaza labanye abebenza kancane ukuthi baphakamise amasokisi. Izinduna zonke zingakwenza lokhwana, ngiyakutshela babudube isizwe sakithi sizaba isizwe esiphezulu kakhulu, ngoba akekho zaswela futhi akekho zahlupheka phakathi esizweni, njalo futhi akekho umuntu ozokhohlwa ubuyibo bakhe ngendlela obekusenzeka ngakhona.
Ye, siyambonga lokho-ke ngubaba Umbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Ungatholela kusasa Ngwenya, siyabonga baba. Ye, okwamanje sike sizwe ukholo lwesikristu silontungamele komo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya, igama ngontungamili Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Sihlangane njalo silokhu siphezu kwendaba yethu yePhasika, indaba yovuko, indaba ye-Easter. Bakhona abantu abadalwa nguNkulunkulu bephelele, bengelasici, bengelani, kodwa ngokuhamba kwesikhathi inhliziyo zabo zagqibeleka, zavaleka, azazi zaqondakala ukuthi zinhliziyo ezinjani. Njengoba sibala kuLuka chapter 24, ivesi lika-1-2 esiza kuphinda ngokuphangisa ufundeka kanje. Kepha ngosuku lokuqala lweviki kuntwela ngezansi bafika ethuneni bephethe amakhaba bewalungisa. Verse 2, bafumana itshe liginqiwe ethuneni. Indaba yokuvuka kukaJesu kayisiyo mbali nje. Yebo yenzakala, kodwa ke iyedlula lapho. Iyedlula ngokuthi umuntu wadalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu, waphiwa zonke izinto ezingamenza abe ngumuntu ongcono, ukuthi abe ngumuntu okwazi ukuhlalisana kuhle labanye abantu, uze kube ngabantu abazakwamukeleka phambi kobuso bukaNkulunkulu. Zihlobo ezithandekileyo, abantu okubehlulayo yikuthi inhliziyo zabo, njengoba sike satsho, zisuka zivaleke ngenkalakatha elitsha. Umuntu afise aloyise, umntwana afise ukubana ancede abazali, ehluleke ngaloko okumehlulayo. Abanye abantu behluleke ukuhlalisana labo makhelwane, abanye abantu le misebenzini akusebenzeki kuhle labo ngoba inhliziyo zabo zivalwe inkalakatha yelitshe. Ezinkonzweni abanye bayehluleka ukuthi bahlalisane, bakhonze kahle labazalwane ngoba na inhliziyo zabo zigqitshelwe, zivalwe ngenkalakatha yelitshe. Abantu bayafisa ukuba balunge, bayafisa abaningi abantu ukuthi babe ngabantu abamukelekayo emphakathini, emndenini, laphambi kukaNkulunkulu, kodwa kuseselankalakatha zamatshe ezibasibekeleyo ezenza bangazi bafeza izifiso zabo. Abantu ngazi babone behamba benje, ngakho umuntu ehluleka ukuthanda, ngakho umuntu ehluleka ukuxolela, ngakho umuntu ehluleka ukuhlalisana kuhle labanye, ngakho umuntu othanda izinto ezimbi, wonke umuntu uyaloyisa ubana ngabe kwenza okuhle. Sengitsho labazali imbala, abazaziyo ubana bayasilela entweni ezithize, kulokhu abayikho khona kabafisi ukuthi abantwababo babe njalo. Wonke umzali ufisela umntwana ke into enhle. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, inhliziyo zethu zisindwa ngamatshe okumele asuswe ukuze sibe ngabantu abangcono. Abanye abantu umuntu aswele lobuthongo, aswele ngijela lokhu okuthiwa yi-appetite, ngenxa yokuthi kule nkalakatha yelitshe uyadinga aswele ukuthi kambe lelo litshe angalisuselwa ngubani. Abanye baze bahambe ezinyangeni, abanye badinge labaprofeti, abanye badinge labopastor, lalabo kuthiwa ngo-man of God. Angitsho ukuthi kubi lokho, kodwa engikutshoyo ukuthi kuyabe kuzindlela zokuzama ukususa ilitshe elivalele ubuhle ngaphakathi kwabo. Kodwa-ke nxa sinanzelela sibona ubana ilitshe leli lingasuswa nguye owafa wavuka uJesu Kristu waseNazaretha. Ingabe uyakukholwa kumbe akukholwa, kodwa kubuzame ulahlekelwa yini uzama ukuthi ilitshe leli elisibekele lavalela ubuhle obungaphandle kwenhliziyo yakho ke lisuswe. Ake sizameni ukususa amatshe siphile impilo engcono. Nxa kade sile nhlamba sasathethise ngoba uJesu onguye wafa wavuka wafela khona lokho ukususa amatshe avalele ubuhle ngaphakathi wena. Inhliziyo yakho inhle, ungaba khona ukuthi ivalelwe nje inkalakatha yelitshe. Cela uJesu akugiqele lelo litshe, ukhululeke ube ngumuntu owamukelekayo emphakathini. Sikhuleke Baba Thixo engcwele, amatshe asisinda nephasika leli esisuka kulo esihloko esiphakathi kwalo, sicela uJesu asiginqele lawo matshe sibe ngabantu abamukeleka emndenini, emphakathini, kantike laphambi koso kakho. Amen.
Ye, siyabonga kakhulu ke Ntukamele Khomo, sike sizwe ezabatsha.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa lomnumzana Aquila Moyo ongene kumincintiswano ye-The Jesup Mot Competition khona lapha eMelika eWashington DC endawonye labanye bakhe abayizifundi zomthetho ekolishini leZimbabwe Ezekiel Guti University. Abane laba abagoqela uThakuzwa Nashe, Chinyemba Trish Fende, Lotadiwa Chipunza bangene kule mncintiswano eqhubekela phambili bemele iZimbabwe.
Ngesikhathi siqala ukulungiselela izinga leli, sasilethemba lokuthi sizahamba siyenikela esilakho, kodwa sasingakhangelelanga ukuthi sizafika lapho sifike khona, njengoba kwakuyisikhathi sethu sokuqala njengeZimbabwe Ezekiel Guti University ukuhamba for iJSAP Moot Court Competition.
Yiziphi ezinye indubo elihlangane lazo ngesikhathi lilungiselela imincintiswano le kanye lokulungiselela uhambo lwenu lolu, njalo yiwaphi amanyathelo eliwathethe ukuthi lenelisa ukunqoba ubunzima lobo?
Iqiniso elihle ukuthi asange sahlangana lendubo eziningi. Indubo esingathi sahlangana nazo kwakuyukuthi ukuthi sonke sihlangane, njoba abanye bebehlala eHarare mina bengihlala koBulawayo, ukuthi ngisuke from koBulawayo ngihlangana lapho eHarare sihamba siyenza into zamavisa, lokunye kwakufunakala ngesikhathi sona leso lokuhlangana futhi senza ama-oral rehearsals. Kodwa asingeke sathi bekuzindubo eziningi kakhulu ngoba isikolo sethu besisincedisa khonapho okade kufunakala uncedo khona.
Ngesikhathi liseMelika kulemincintiswano, yiziphi izifundo eselizitholile elibona ziqhakathekile?
Izifundo esingathi esizitholileyo silapha eAmerica yukuthi iJSAP Philip Moot Court Competition is one of the most prestigious. And uma umuntu esiya kuyo naleyi competition, kumele athathe isikhathi sakhe, alungiselele, aprepare ingqondo zakhe ukuthi uyakhona, ukwenzela ukuthi mayefika ngala afike azazi yonke into azafika azoyinikeza phambili kwabo judge. Yinto esifundileyo ukuthi if you are well prepared for the competition, you are going to do good. And kuyamele usebenze ngamandla sibili ukuthi lize likwanise ukufika kuma-final.
Kwabanye abatsha ababona ukuphumelela kwenu lokhu, yiwuphi umbiko wokukhuthaza elingaba lawo kibo?
Kulaba abatsha, umbiko engingabanika wona ngokuthi anything is possible. Akulanto abangeke behluleke ukuyenza uma mabengazinikela ngengqondo zabo, ngomoya wabo, ukuthi yiyo le into esifuna ukuyi-achieve. Anything is possible. Kubona bamele besebenze ngamandla sibili, besebenze ngamandla ukwenzela ukuthi banjani bakhone ukuachieva le nto esiyi-achivileyo. Ungeke wayi-achieva overnight, kuyamele abantu basebenze. Usebenze, you put in a lot of work, you research, and you definitely make it. Nothing is impossible. Kufunakala umuntu okwanisa ukuzinikela entweni afuna ukuyenza.
Kusigaba sabatsha namhla besixoxa loMnumzana Aquila Moyo ongene kumincintiswano ye-The JSAP Moot Competition khona lapha eMelika eWashington DC endawonye labanye bakhe abayizifundi zomthetho ekolitshini leZimbabwe Ezekiel Guti University. Abane laba abagoqela uThakuzwa Nashe, Chinyemba Trish Fende, Lotadiwa Chipunza bangene kule mncintiswano eqhubekela phambili bemele iZimbabwe. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyabonga kakhulu uTabo Kancube, ungathini lokusasa, jahle ekhaya. Wezemidlalo, iqembu leHighlanders Football Club linqobe eLetshe Good Pirates 3-0 emdlalweni weCasilaga Premier Soccer League odlalwe eBurgerfield Stadium namuhla. Nansi enye impumelelo yemidlalo edlalwe namuhla. Manika Diamonds 1 Chicken Inn 0, Wange 0 Tele 1-1, Dynamos 0 Bulawayo Chiefs 0. Kusenjalo wayengunozinti weqembu leRail Stars uPeter Mpofu uthi ukungaphathi kuhle imali kudala ukuba abadlali benguqu baphile kwabuhlungu nxa sebekele umsebenzi. kubika uJoseph Njanji.
Bo futhi akusilo qiniso ukuba emidlalweni wenguqa kula mali kodwa bakhona abayitholayo uhlupho kube sekuba yingayisebenzisi ngokuhlakanipha. Umpofu uthole umsebenzi ngesikhathi edlalela iqembu le-Roosters njalo usebenzela inkampani kaloliwe e-National Railways of Zimbabwe.
Ngathola umsebenzi ngebhora ku-Roosters sengisebenze e-Railways nyancisa. Akufani kunokuhlala imuntu yanalivile kubadla ne-rent. Atleast ngiyathola something but abafowethu phandle lapha ngingandlala labo mina. Impilo yabo inzima abala le imali yokuthi ngithole i-start sokuthi bethengise amatamatisi. Inzima impilo yakhona kakhulu heyi. Ngabe bathole isizo ngoba hheyi akwenzi.
Umpofu ozelwe ngomnyaka 1990 udlalela iqembu le-Roots Celtics labatsha ngesikhathi eqala ukudlala umdlalo wenguqu. Kusuke lapho wadlalela iqembu le-Rail Stars lapho adlale khona waze wadlalela iqembu labakhulu ngo-2014. Emva kwalokho kwadlala kuqembu lebantu Rovers kanye lelentaba zinduna okuyilapho agcina khona ukudlala umdlalo wenguqu. Ngimele Studio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Ye, siyabonga kakhulu ke Njanji, sike sizwe zomculo.
Salubonani obingelelayo uGoodman Banele Ndlovu igama lami lokuzalwa kodwa ke igama lomculo ngisibiza ngobanele ngingumculi kamasikandi ozalwa endaweni yakonkosikazi esigondlisele kwaGlos K eBobi District ngaphansi kwenduna uMtshane Khumalo ya ngokuhlala ngilapha koBulawayo ulanqale ngomnyaka ka-2020 laba ngakhipha kona i-single track yathi ngizomlanda emathuneni emva kwalapho ngazokhipha i-EP egoqela leyo ngoma ethi ngizomlanda emathuneni i-EP sihlosa sasithi imali yegazi Okwamanje umculo wami obungakabi khona ebulenjini kodwa ngikhangela ukufaka kwekudala ama-CD asatholakala kimi kunamba zami ze-WhatsApp noma ezokufona ezithi +263 771 761 774 lapho endolakala khona ngiyabonga.
Siyabonga kakhulu jahalekhaya shaya kutinde sibili olivalisa emoyeni ilenjabulo umthembo sithemba uthi Gibbs Dube lilale